Ekhuluma lentatheli izindaba izolo esigodlweni eHarare ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo ogatsha olubona ngezempila kahle uDokotela Douglas Mombeshora uthe imitshina yemvukuzane efuna ukuthengwa iza kuya ezibhedlela ezikhulu zikahulumende emadolobheni abalisa iChinoyi, Gweru, Mutare leMashingo.
But our plans now that we know that we are going to get money from sugar tax.
Sasaqalisa ukudinga imitshina leyi njalo ngilethemba lokuthi sisiyakhutsha lonyaka sizabe sesikwazi ukuthi sizayithenga ngaphi. Enye yemali eyokuthenga ivela ku-2% tax yafakwa nguhulumende ngomnyaka ka-2022.
Kodwa ocubungula indaba zempilakahle njalo engudokotela oleklinika yakhe eGweru, umnumzana Gray Mathonsi, uthi uhulumende engapheleli ekuthembiseni kuphela.
Yeah, it has been long overdue ukuthi lokhu kwenziwe ngoba inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-cancer kulezi nsuku liphezulu kakhulu. Yebo, kuhle ukuthi bayathembisa ukuthenga imishina yokunceda abantu abale-cancer, kodwa kungaba kuhle kakhulu ukuthi sibone kusenziwa kungapheleli emlonyeni kuphela.
Inhlanganiso ye-Cancer Association of Zimbabwe ithi abantu abafika 2,000 lengxenye 2,500 babulawa imvukuzane mnyaka ngomnyaka eZimbabwe ngoba iningi labo lingela mali yokubhadalela indleko zokwelatshwa. Ithi ulwazi olujulileyo phezu kwesifo lesi luyasilela okubangela ukuthi abaningi badinge usizo isikhathi sesiphelile. Kolunye udaba olucutshungulwe emhlanganweni wabaphathintambo bakahulumende izolo, umphathi wogatsha lwezokwakhiwa kwezindlu umnumzana Soda Jemu utshayele uhulumende ihlombe esithi sowenelisa ukwakha izindlu ezedlula 200,000 umnyaka ka-2025 ungakapheli njengalokho owayekuthembisile.
Njengoba sesiphutshilele sosivanga, sesengezelele inani lezindlu esesifuna ukuzakha umnyaka ka-2025 ungakedluli ukuya kusigidi esisodwa. Ngilethemba lokuthi lokhu sizakwenza sibili ngoba baningi abantu abakhaya kulezi nsuku.
Lanxa esitsho njalo umnumzana Jemu, inkokheli yenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube uthi ngenxa yenani labantu abalokhu bedinga indawo zokwakha izindlu kumakhansili kuba nzima ukukholwa lokho okuthiwa nguhulumende.
Yebo, ye kungabe kusakhiwa kulezi zakhiwo kulungiselwa abantu, kodwa into esuka isidide engqondo khonoku ukuthi ngapha sibone ungakhangela ikakhulu sikhangelela kumakhansili. I-waiting list leyi abantu abalokhu belindele izindlu ilokhu iqasa ngelanga ngelanga. Akutshengisi umehluko wokubana kukhona izindlu ezakhelwa abantu ukubana bazithole.
Ekhuluma emhlanganweni munye owabaphathintambo bengatsha zikahulumende okhokhela ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko, umnumzana Jane van Muswere uthe uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozahlolisisa ukusebenza kwalabo abakubhizimusi lokulondoloza impahla labantu bezimele owe-Private Investigators and Security Guards Bill ngoba amabhizimusi amanje esevela mahlayana indawo yonke. Uqhubeke wathi uhulumende uvumelane lamankampani asebenza ezimele ukuthi kwakhiwe njalo kulungiswe inkundla zemidlalo elizweni. Umnumzana Muswere ukhulume njalo phezu kodaba lwamandla kagetsi esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuba ufuna ilizwe lonke libe lamagetsi angacitshwa mahlayana, yikho sokulohlelo lokuthi amadamu amakhulu aselizweni abe lemitshina ezakwenelisisa ukulungiswa kwamagetsi avela emanzini. Kodwa ocubungula indaba zenhlala kahle kaZulu njalo engumqondisi wenhlanganiso e-Common Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uZulu sekhathele ngokubambiswa ilitshe nguhulumende phezu kodaba lwamagetsi.
Lokhu vele yinto esahlala sizwa yena umnumzana Mnangagwa ekhankasa ngo-2018 wayeloba esithi yena into yamagetsi kuzaba into yendlulo. Hhatshi, sesidiniwe ngalaa manga. Ye, ngibona ngathi mina okungcole ukuthi ikhampani yezisa kayithengiswe, ithengiselwe abantu abakwaziyo abaluthando lesifiso sokulungisa ugetsi.
Emhlanganweni wayizolo abaphathintambo bakahulumende bakhulume ngodaba lwendlala ebhahileyo eselizweni, bathi ziqhubeka kuhle inhlelo zikahulumende ezokunceda izigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye zabantu abangela kudla okwenelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.